Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 9 kuLwezi 2021. Nisithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Kulumende azame ukubhadala ibonus yababalisi ingama US dollars kulandela phela ukuthi uhulumende uthe angathengisa ama $50 ngeviki lokhu kutshengisela ukuthi
abenhlanganiso zababalisi bathi bafuna imali yebonus lonyaka ngedola lemelika ngaphandle kwalokho bathi bazaphazamisa ukulotshwa kwemihloliso. Ingcwethi kwezomkhathi zithi izinga lesikhudumezi esikhona elizweni siyakhuphuka namhla kwezinye izigaba zelizwe, kodwa kwabulawayo abanye bathi izulu beselithwele. Uhulumende uyavuma ukuba luyaqhubeka lukhula udubo lomkhuhlane yengqondo elizweni, imbangela enkulu kuyi-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso zababalisi bathi bafuna imali yebonus lonyaka ibe ngedola yelemelika ngaphandle kwalokho bathi bazaphazamisa ukulotshwa kwemhloliso ekhangelelwe ukuqala mhla ka-29 kuLwezi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe National Educators Union iZineu, uMnumzana Vusumuzi Maphosa, uthi labo babambisana lezinye inhlanganiso ukuthi bancedise amateacher.
Nathi siyasekelana lawa amanye ama-union athi ama-teacher athole i-bonus in US dollars ilokuthi ama-salaries akhwele aye ku-540. Siyakusekela lokhu ngokugcweleyo ngoba nxa sikhangela i-bonus yinto ebhadwala once off, but uhlupho olukhona ukubana kuzathi sokwenziwe njalo ama-unions angasakhulumi ngalizwi linye, sebezama ukuthi bancintisane kukhona lokhu kugcine kuyikuthi ababalisi bo abaluzayo. Thina sifuna kube le unit of i-purpose ukuze kubona lokhu kwenzakale.
Umnumzana Raymond Majongwe unobhala wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe uthi izikhalazo abazifakayo kuhulumende ziqondile.
Civil servants and teachers in particular have been shortchanged by the Second Republic. And we believe that the cause or the demand for bonuses to be paid in US dollars is legitimate. If government is honest, they cannot continue telling the world that they have a budgetary surplus.
Izisebenzi zikahulumende ekakhulu ababalisi bancindezelwe nguhulumende lo okhona. Siyakholwa ukuthi isikhalazo sethu sokuthola amabhonasi ngemali yemelika siqondile, njalo uhulumende kayekele uhambe etshela umhlaba ukuthi kulezi mali ezisalayo lokhu abekuhlelile ngapha izisebenzi zakhe ziphakathi kodubo. Kundaba yokubhalisa imihloliso, ababalisi basebenza nzima kodwa bengatholi inzuzo evela kwezimseke. Kufanele ukuthi kusiya phambili ababalisi baphiwe ukuhambelana lomsebenzi abawenzayo ukubhaliseni imihloliso.
Umqondisi weZimbabwe Teachers Union uMnumzana Sifiso Ndlovu uthi okwenziwe nguhulumende kanye lezimseki kutshengisa ukuthi iUS dollar likhona elizweni.
Ababalisi bakhuthaze i-executive ukuthi kayiye xhumana lohulumende alungisise udaba lwebonus, azame ukubhadala ibonus yababalisi ingama-US dollars kulandela phela ukuthi uhulumende uthe angathengisa ama-$50 ngeviki. Lokhu kutshengisela ukuthi ama-US dollars akhona. Ababalisi bathi bona izimseke kayibhadale i-invigilation, ibhadale njalo lokumaka okwenziwa ngababalisi. Izimseki itshengisile ukuthi ile mali ingakwenza lokho ngoba ibiqhatsha abantu abanye abaphumuleyo, njalo isithi bona kabakhangele ababalisi abasebesemsebenzini.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thaungana Ndoro uthembisa abazali labafundi ukuba imihloliso izaqhutshwa kakuhle.
As the Minister of Primary and Secondary Education, would like to assure our valued learners and our parents that they should not panic about any calls to boycott invigilation. Examinations will go ahead so that we may be able to contribute to the socio-economic.
Njengogatsha kwezemfundo sithanda ukuxwayisa abafundi kanye labazali ukuba bengathuswa imibiko yokuba ababalisi abasoke babhalise abafundi. Imihloliso iyaqhubekela phambili ukuze lathi siphathise ukuthuthukisa ilizwe.
Unkosikazi Gertrude Kuphe, umzali okobulawayo, uthi uhulumende kufanele akhangelisise izikhalazo zababalisi.
Uhulumende melakazibuze ukuba kungani izisebenzi zakhe zihlala njalo nje zingezifuna ukukhalaza lomsebenzi zingena kuma-strike. Khathesi nje iqiniso elikhona ukuthi ezikolo vele akula kufunda okukhona ngoba amatisha vele ademotivated ukuthi akafundise abantwana sibili ngendlela efaneleyo. Njengoba the sokuzabhalwa ama-examinations asikhayendelanga ukuthi khona sibe silokhu sisizwa ama-threats amatisha. Mina mbonani kungcono ukuthi kabaphiwe imali zabo ukwenza ukuthi abantwana labo bafunde ngokugcweleyo ngoba lathi ama-fees khona lapho sebe sibhadale yonke ungela yintsho lesikweleti. So sicothi lokho kulungiswa.
Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo wezisebenzi zikahulumende usikhwica mfundo Paul Mavima yehlule ngoba ucingo lwakhe belungangeni. Unkosikazi Nicolette Dlamini, isikhulumeli seZimbabwe School Examination Council, ekhuluma ecingweni lamhla, uchaze ukuba njengenhlanganiso bebengakatholi isaziso esivela kubabalisi esokuba babhadalwe uma belobisa abafundi imihloliso. Wedlulisele imbuzo kuhulumende ngoba ethi ababalisi baqhatshwe nguhulumende. Inhlanganiso eZimbabwe National Statistics Agency iZimstat ithi isilinganiso semuli yabantu abayisithupha isifika kunkulungwane eziphosa ukufika amachumi amane, i-39,924, ukuthi benelise ukuphila kuhle. AbeZimstat bathi njalo bananzelela ukuthi intengo zezinto azimanga lokho zikhuphuka zisiya phezulu mihla ngemihla. Ngokunanzelela ukuthiwa yi-food poverty line, umuntu oyedwa kumele athole inkulungwane phose ezinhlanu zamadola, i-4,734. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 okulinani eligoqela izigidi ezedlula ezimbili lengxenye 2.6 million zabahlatshwe amajekiseni womabili i-first le-second dose. Babikwa bezinkulungwane ezedlula kancane ikhulu 133,205 asebahlaselwa yi-coronavirus lokhe yaqhamukayo elizweni nyakenye okulinani eligoqela abasindayo abazenkulungwane ezedlula ezilikhulu i-128,126. Inhlanganiso ebona ngezomkhathi e-Meteorological Services Department ithi izinga lesikhudumezi esikhona elizweni likhuphukile namhla njalo lilakho ukuqhubeka kuze kune izulu. Kodwa ezinye izakhamizi zakobulawayo zithi isikhudumezi lesi bese siphela njalo izulu bese lithwele ntambama. Inhlanganiso le isikhuthaze abantu ukuthi bengahambi-hambi mahlayana, benathe amanzi, bengahlali elangeni njalo bengaphuzi utshwala kumbe iziphuzo ezilethukela. Indawo ezikhokhelayo ngalesi isikhudumezi zibalisa iKadoma ele 44 degrees Celsius kanye leKwekwe, iVictoria Falls leKariba ezile 43. Idolobho lakobulawayo lifike ku 40 namuhla. IBeitbridge kweru leMaswingo 42 degrees Celsius. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Amandla Nkomo, ingcwethi kwezomkhathi lezokulima.
Nga sithi siyakhangela bona baziyo ngendaba zomumo womkhathi abe med department bathi kuba yi-heat wave nxa kungaba ngama-temperatures aphezulu elandelana okwedlula amalanga amathathu, and njalo ama-temperature akhona esedlula lokho abathi ngesikhiwa yi-historical average for leso sikhathi. Bayatsho ukuthi ye ama-temperature benganaphezulu njalo kule humidity kumbe umoya umumethe amanzi. Yikho kubona ukuthi sokuqala ukuthi sokusiba lezulu endaweni ezithize. Ngakho ngibona ngani isikhudumezi lesi nje besiletha izulu kungasiyonto emangalisayo kangaka.
Singabona izulu lisina ngesikhathi, njalo singathini ngezokulima?
Sisinxa sithi siyananzelela lo nyaka bathi ngumnyaka we-La Nina, ukuthi ukuthi umango wakithi Southern Africa uzaba lalokhu abathi i-above normal rainfall. Kodwa abangazange bacacisa ngakho ukuthi izulu lakhona lizaqala ngesikhathi esisijwayeleyo. Kodwa ungathi uyananzelela endaweni eziningi ikakhulu kobo Bulawayo and indawo ezigoqela iBulawayo la kwezinye indawo zelizwe, singathi izulu seliqalisile. Kwezinye indawo bebethola more than 20 millimeters of rain, which is normally locating as cure effective rain, okutshengisela ukuthi hayi mhlawumbe izulu selikhona. Lanxa uthi yakhangela nje la kuma-satellite maps, uzathola ukuthi no ile intertropical convergence zone siqala ukuthi ngani iyabumba, and la kobo South Africa siyabona nje kusiba lezulu elivela ikakhulu singathi from ama cold front aphuzileyo kufike elizweni. So kuyathembisa, kodwa abantu kufanele belandelele ama forecast abaphiwa ngabantu be-med department aqondane lendawo zabo ukwenzela ukuthi benze amalungiselelo aqondileyo ngendaba zokulima. Ye kuliqiniso ukuthi kulezixwayiso lemgoqo ethile. Khona vele babethi nxa kuzaba lokutshisa okuphezulu ikakhulu abalimi abezifuyo kufanele sinanzelele ukuthi izifuyo zethu siyazincedisa ukuthi zingasilela amanzi ikho kokuqala. Okwesibili lokuthi nxa zisiya endaweni zamanzi sinanzelele ukuthi ziyathola ithuba elipheleleyo ukuthi zithola amanzi. Kulabo abathelelayo siyazi ukuthi endaweni zasemashonaland sebehlanyele igwayi, kuzamele belandelele endaweni eziningi bencedisa ngokuthelela ukwenzela ukuthi ama-seedlings abahlanyeleyo angamotshakali kuze kufike isikhathi sokuthi izulu lona ngokwalo liyana. So kuqakathekileke ukuthi abalimi kakhulu bonke abezifuyo njalo labahlanyelayo ukuthi sinanzelele ukuthi siyalandela imigoqo esiphiwa ngabalimi bethu ukuthi singalahlekelwa zinhlanyelo njalo singalahlekelwa izifuyo zethu ngalesi sikhathi. Ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima esixoxelayo eseNairobi eKenya.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sihlaziya udaba lokumemetheka kwe-coronavirus eZimbabwe. Sikhangela njalo inhlelo ezikhokhelwa ngabatsha ezijonge ukusiza uzulu jikelele kwezempilakahle. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Obe ngo-8 ntambama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris ufike eParis kwele-France namhlanje. UHarris ukhangelelwe ukuhlangana nomongameli Emmanuel Macron kwele-France kusasa. Kunkulumo ezigxile ekudingeni indlela zokuqinisa ubudlelwane bamazwe amabili nokusebenzelana kwawo emhlobulweni we-Indo-Pacific. Abanakamelwa ukubana namasela atshontsha ngendlela zekulenjini ama-hackers uyoralaslavi Basinski wakwele-Ukraine noyengeji Polyanin wakwele-Russia bamiswa phambi kwemithethwandaba yakwele-Melika besethiswa amacala ambalwa okuthumba ulwazi oluthile ngendlela zebulenjini i-ransomware. Lo mankampani ambalwa bedinga ukuhlawulwa izigidi lezigidi zamadola andubana abathukulule abakuthumbileyo. Amakhulu namakhulu abantu abaphikisana lesiqondiso sokubanjwa ngamandla ohlatshwa ijekiseni e-COVID-19 vaccine kwezisebenzi zedolobho leLos Angeles kwele Melika batshengisele ezitaladeni izolo. Umunisipala walelo dolobho wethule isiqondiso sokuthi kusukisela ngomvulo wonke umuntu ofuna ukungena kumavinkili lakumabhizinisi amaneni alelo dolobho uzamele aveze ubufakazi bokuthi uhlatshiwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Kulabantwana abangamashumi amabili lasithupha abaleminyaka ephakathi kwemihlanu leyisithupha abafele engozini yokutshela esikolo sabo ebesakhiwe ngamaplanka sifulele utshani kwelenje izolo. Uhulumende uhle wafaka isiqondiso sokuthi kube lensuku ezintathu zokulila laba bantwana. Bangcwatshwe ngcwabalinye abantu abedlula ikhulu 115 abafele engozini yokudubuka kwetanka lamafutha ezimota esigodlweni seSierra Leone iFreetown. Ngaphandle kokuhlukunyezwa yimpi yomdeni eqhamuke emhlukubeleni wangenyakatho kwele-Ethiopia oweTigray, sekuqhamuke njalo olunye uhlupho lokusilela kokudla lamafutha ezimota ngoba kungasahambeki kuleso sabelo.
Umnotho welizwe obuvele ungahambi kuhle ucuba ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 oluthi abanye bengelamsebenzi njalo lokulungiswayo emafekitali sokukulutshwana ngenxa yemigoqo yabezempilakahle usucobodiswe yikusilela kwamandla kagetsi. Isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi ebulawe Progressive Residents Association uMnumzana Ambrose Sibindi uthi uZulu uselahlekelwe into eziningi ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi.
Kodwa ke oluyihlubo soluthi abantu kade sesilinazelayo indaba yamagetsi siyeza ukuthi kuthiwa phose kwinsuku ezilandela ezilutshwana nje amagetsi azabe eseshota kakhulu. Kodwa kuliqiniswe ukuthi vele kade sikhuluma kanje siphakathi kohlupho lwamagetsi. Lapha kobulawayo insuku ngensuku nxa sixoxisana lezakhamizi ezihlala kuma-different wards insuku zonke kuba le ndawo engelamagetsi. Uzwa kuthiwa ahambile alele engekho, amanye atshone engekho, akwezi indawo ayaqeda ama-two days engekho, okunye yebo kuyabe kuthinta ama-cables. Kodwa vele ihlupho lwamagetsi ungadumanje izulu kancane amagetsi anyamalala. Kutshengisa ukuthi vele ihlupho lwamagetsi selukhona. Kwezi indawo uzwa kuthiwa amagetsi akhona kodwa adimu, aphakamisi izitofu, aphakamisi ama-fridge. Khonokwana kuyinto ekhathaza abantu kakhulu ngoba nxa sikukhangela khona kwana siyabona ukuthi abantu umnotho vele ufile abantu abaningi bayazisebenza. Kutho ukuthi nxa ufaka into zakho efrijini kumbe ngaba isithebo ngoba imali kunzima ukuthi uthole eZimbabwe ungathola imali encane uthenga ngabantu faka efrijini. Into ezonakalayo abantu basebelahlekelwa into zabo zonke zenezandla. So ilihlupho esilalo sibile eZimbabwe kathesi ukuthi hhatshi indaba yamagesi le isiphilisa nzima sakwazi ukubana abantu baqalise ngabayenga. So kuzisusiza ukuthi nxa kuthiwa futhi amagesi azashota kusho ukuthi lana la makampani amalithwana asazama ukudondombela ngesikhathana la aza kufa ngoba nxa kungela amagesi siwuphila njani. Jazwe kuthiwa hayi sacisha ngale indawo sayo lamagesi uthi yaquma indawo yakwantolo ngela magesi.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi wona amandla kagesi avele emalutshwana elizweni okokuthi ngabe umnotho uhamba kuhle kade kuza kuba kubi kakhulu.
Kwakuthi vele kunje umnotho wakhona wavele usuxega ngoba imali zangaphandle ama-US dollars kasazuzakali. Umsika wakhona we-central bank emabhenki kawuphumisi imali eningi ethandwa efunwa ngosobhizinisi. Nxa ke pho amagetsi sokuthiwa khona seza kwamalutshwane kutsho ukuthi vele kuzabhidliza kakhulu umumo womnotho. Kanti kungathi ngaye vele umnotho umi kahle amagetsi esilawo ayengasuzi vele akwanisi ukuze asuthise i-industry lalaba abasebenzayo belungisa impahla zeZimbabwe. Hhatshi kuphambanisekile kakhulu umnotho uzakwehla imisebenzi izaswelakala le infrastructure enye eqondane namagetsi izabhidlizeka akumanga kuhle. Mina ngibona ngathi nxa uhulumende eqonde khona okuncedisa osobhizimisi labanye abasebenzisa amagetsi amaningi. Kuqakathekile ukuthi kuntshintshwe imithetho ehambelana lezimali ezomuthelo ezibhadalelwa ama-solar power. Kunjalo singitsho ukuthi ama-excise duty, ama-tariffs, lama-rates abhadalwa yilabo aba-importa ama-solar panels, ama-invest, ama-inverter, ama-battery aqondalele lamanzi, amandla elanga. Kufanele kunikwe kumbe singathi umnyaka ukuthi abangenisa lezi impahla bengabhadala imithelo.
Sibuze uSibindi ukuthi amandla elanga awesola akusilo cebo elingaphathisa elizwe na.
Yes, isola okufanele sinanzele ukuthi asiyo into enzima kubani bekhona. Yebo, kambe amagaji zakhona adura khonapho nxa uwadingwa lethe elizwe, kodwa ungavele wafaka asezenza ngoba abesesebenzisa ilanga kakhulu. So ke uhulumende nxa ngohlupho esiphakathi kwalo, uhulumende sokufanele abone ukuthi njengoba ungathi useyehlule kule ndaba yamagezi kalethe amasoli into eziningi zisebenzisa amasoli. Lokhu kuzancedisa ukuthi amakhampani esilawo khathesi aqhubeke functiona nxa kungela amagezi. Kuzenza ukuthi lapho esibidiye kulezi tolo ezinkulu ziqhubeke zifunctiona nxa kungela amagezi. So kuyindlela uhulumende okufanele masinyayenze, ngoba leyo asiyo into yenza. Amanye amazwe adeveloped, abantu abale mali kulathi ungahamba kubo China ngamazwe aqinileyo kakhulu kwezomnotho, kodwa labo balawo amasoli abawasebenzisa.
Isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube uthi ukuvalwa kwamandla kagetsi lokhu kuzabangela ukuthi osomabhizimusi bakhweze intengo yokudla lempahla.
Ukuswelakala kwamandla kagesi lokhu kukhulunywa nguzesa kuyinto embi kakhulu, ngokuba kuza kwenza ukuthi impilo yabantu ibe nzima, bavele bathwele nzima kumanje, bathenga inkuni, bathenga iparafini, kanti ke kuza kwenza ukuthi izinto zikhwele ezitolo nxa ngabe abezitolo sebesebenzisa idizili ukuba incedise ibe yiyo amandla kagesi okuthi yamafriji la gcina lezi eziqandayo akwazi ukuqhubeka esebenza. Nxa sebesebenzisa idizili kusho ukuthi bazakhweza imali yalokho okuthengiswayo.
Inkampani yezesa ithi imitshina esitishise wange power station ayisebenzi ngemfanelo okubangela ukusilela kwamandla kagesi lokhu, kodwa linkampani ithi imitshina le iyalungisiswa. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nguChris Gande.
Inkokheli yamabandla aphikisayo ithi kulungile ukuba kusungulwe amabandla amaningi eZimbabwe ukwenzela ukuba kube nombuso okhululekileyo elizweni. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Okwamanje kulamabandla aphikisayo edlula ikhulu 108 eZimbabwe. Iningi lawo angena kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018. Ancedisa kukhetho lukamongameli ayengamashumi amabili lambili 22. Kusanda kubunjwa elinye ibandla eleFront for Economic Emancipation in Zimbabwe elikhokelwa ngumnumzana Godfrey Senengamu owayekubandla leZANU-PF. Elinye njalo elitsha okukhanya lizangena kukhetho oluzayo lizibiza ngokuthi Economic Freedom Fighters Zimbabwe elikhokelwa ngumnumzana Innocent Ndibali. Kutshoni ukusungulwa kwamabandla aphikisayo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho eZimbabwe? Umnumzana Kwanele Colin Hlabangana, umkhokeli webandla le-Republican Party of Zimbabwe, uthi kulungile ukuba kube lamabandla aphikisayo amaningi elizweni.
Thina njengenkokeli zamabandla epolitiki kuyasikhuthaza kakhulu ukunanzelela ukuthi sekulama-political party amaningi abunjwayo. Lokhu kuhle kakhulu ngoba yikho esithi thina yi-multi-party democracy. Ku-democracy vele kulungile kakhulu ukuthi kube lamabandla amaningi awezepolitiki, abantu bathole amathuba okuzikhethela, hatshi ukuthi ilizwe likhokhelelwe kuphela ngamabandla amabili kumbe amathathu, ngoba lokhu kuncindezela abanye ababe befisa ukuthi babandakanye endabeni zepolitiki kodwa bengena kumabandla abawafunayo.
UHlabangane uthi amabandla akumelanga avumbuluke ngesikhathi sokhetho abesenyamalala soluphelile.
Sikusolayo ukuthi nxa ungusolupolitiki ungabonakali kuphela nxa sekuyisikhathi sokhetho, njengoba kade sisazi ukuthi silungiselela ukhetho eZimbabwe oluka-2023. Akumelanga ukuthi nxa ungumuntu ozimisele kwezepolitiki ubonakale kuphela ngesikhathi sokhetho, kodwa uba ngumuntu osebenzela abantu phakathi kwesikhathi, ngoba ipolitiki ayisiyo ama-election. Ipolitiki yenzakala amalanga lamalanga ngakho abantu badinga ukuthi nxa uyinkokheli ubonakale usebenza usebenzele umphakathi ngoba ipolitiki ayiso umsebenzi wakho ngumsebenzi wabantu kumele ukuthi ukhanye usebenzele abantu phakathi kwesikhathi kuyakuthi nxa sekufika ke ukhetho abantu bathi hayi nasi inkokheli besivele sisebenza layo
undibali uthi kuhle kakhulu ukuba kube lamabandla aphikisa amaningi eZimbabwe
nesikutsho ukuthi asilandaba lamabandla amaningi lawa afonywayo but esile council lakho ukuthi ama voters bengacina besiba le confusion kodwa nxa sesisiya nje ngomthetho welizwe ama party lawa amaningi ayavunyelwa ukuthi ebekhona andavunyelwa ukuthi labo bethi bafuna ukukhethwa bafuna ukuvotelwa so akula nkinga le EFF Zimbabwe
kodwa kulabanye abacotoza ukusungulwa kwamabandla aphikisayo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho omunye wabo ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party
bona kuyadida ukuthi ngesikhathi nxa sokuzavotwa kwele Zimbabwe kuvuka inhlangano zama-political parties amaningi but okunye sesikunanzelele yikuthi ezinye zalezi nhlangano asonhlangano eziqondileyo ezilanda ukuzokhokhela abantu kumbe ezilanda ukuzokhulula abantu zinhlangano ezibunjwa libandla leZANU-PF ukuthi zibe ziningi inhlangano lezi iZANU-PF ibisisiba kwazi ukuriga kuhle ama-elections. Abanye bendiza kukhumbula okwenzakala ngabo early 90s u-Edgar Degere evusa izumu abantu bagijima bamlandela becabanga ukuthi uDegere uqinisile kuthe sokusiyafika ama-elections uDegere wa-withdrawa ngaleso sikhathi iZANU yasala nje isiyodwa. Kunjalo nje la amanye amabandla ayavuka ukuzokonfuse abantu lizananzelela ukuthi amanye amabandla akhonteste ngo-2018 aluza kakhulu siwabone esengena kumanyano ka-Emerson Mnangagwa lo ePollard sabona sebenikwa izimoda obekuyisibongo sabo ukuthi bancedisile ekuphambaniseni ku-2018 elections.
Kukhangelwe ukuba kuzasungulwa amanye njalo amabandla aphikisayo kusiyafika kumnyaka ka-2023 ukuza kwenziwa khona ukhetho oluqakathekileyo kwele Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Kubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singakehlukani yesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso zababalisi bathi bafuna ibonus yalonyaka ngedola leMelika. Ngaphandle kwalokho bathi bazaphazamisa ukulotshwa kwemhloliso. Izinga lesikhudumezi esikhona eZimbabwe libikwa likhuphukile namhla lanxa kwezinye izigaba izulu beselisina. Uhulumende uyavuma ukuba luyaqhubeka lukhula udubo lwemikhuhlane yengqondo elizweni, imbangela enkulu kuyi-COVID-19. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.